Siyasamukela lesi sinqumo sikahulumende esokumisa imbuthano leyo mibili ngoba iyo eyingozi emkhulu ngoba imbuthano emkhulu kakhulu ejari kwenzakala elizweni. Ngakho singakakhulumi ngezombusazwe, singakakhulumi ngokudla, singakakhulumi ngani okuqakathekileyo zimpilo zabantu. Sokuqakathekile ukubana sivikele izakhamizi zakoBulawayo.
Kudaba lokungavalwa kwezikolo ubona kulokuhlakanipha yini phakathi ngoba bakhona abathi ungaqhamuka lomkhuhlane ulakho ukumemetheka phakathi kwamaviki amabili wona lawa sesele ukuthi zivalwe izikolo.
Khona kunjalo vele bese siphuzile njengelizwe ukuthi sikwenze lokho. Khona vele kusiya kuya vele njengabe kwathiwa mhlana umemezwa lowo mkhuhlane. Abantu bahle bama ukuhlangana wahle wanqabelwa ukuthi ungamemetheka. Ngoba ingozi esilayo enkulu, umsebenzi kahulumende asokuvala izikolo, asokumisa imbuthano, yikumeka sure ukuthi ezibhedlela zethu emtholampilo yethu lapha at least imitshina yokutesta silayo. Ngoba sikhuluma kanje sibone ukuthi unganxa ungena amabhoda akithi, the only thing that they test you is i-temperature. But ngokuzwa kwethu kukhona amanye ama-science angasiwo temperature. So yikuhulumende omele aconcentrate ngakho kakhulu ukudinga imithi lokudinga usizo kwamanye amazwe ukuthi singahlaselwa ngumkhuhlane lowo senze njani.
UZulu wakoBulawayo yena uthini ngalomkhuhlane nxa ebona umonakalo osuwenzile emhlabeni jikelele?
Abantu bakoBulawayo bathithibele okumangalisayo ngalomkhuhlane. Okwenza bethithibale kakhulu yikuthi njengoba khona lapha elizweni lakithi kusehluleka khona ukwelatshwa ikhanda nxa utshaywa likhanda kungekho amaphilisi lemithi yokulapha umuntu otshaywa likhanda. Wathi molo umkhuhlane ohuquluza abantu khona le emazweni ubuye ukhahlamezeke kakhulu uZulu wakoBulawayo ngamazwi acatsha ngelithi akhulunywa nguminister of defense ukuthi hayi lo mkhuhlane abantu ngabazihlalele nje mahlayana ngoba ngumkhuhlane okujezisa abamhlophe. So kuyakhahlameza abantu bakoBulawayo, bakhahlamele kakhulu, yikho bekubona bejabula kakhulu ukuthi on dependence bedluliselwe phambili.